Imidlalo le thandekile iqhubeke kuhle kakhulu. Amazwe angu-10 abekhonapha elizweni leZimbabwe bebuye labantwa babo ukuthi bazoncintisana kwimidlalo etshiyeneyo ebekade isetshenziwa. Ngiyabonga ukubana khona iZimbabwe ibe ngeyesibili kuma-medals, ithethe ama-medals angu-91, kwathi South Africa elikhokhela ithethe ama-medals angu-121. Sidlale kuhle, kodwa ngiyananzelela ukuthi khona iZimbabwe kumele isebenze kanzima nxa sikhangele kwezokubhukutsha lezejudo, ngoba yikho lapho silahlekelwe khona ngama-gold medals amaningi. But overall, hashi, iZimbabwe idlale kuhle kakhulu. Engikuba nganjalo kakhulu indlela abantu bakobulawayo labavela kuzindawo ezijeneyo ababuye ngayo ukuzosekela ama-athletes ethu. Lokho kutshengise ukubana khona abantu beZimbabwe bayaqakathekisa imidlalo. Ngiba sengicina ngokubonga kakhulu umongameli wethu weZimbabwe, uPresident Hage Mugabe, ngendlela aphathise ngayo iministry engikhokhelayo nxa bese sithe sahlangana lobunzima. Qala sinenxabe ngisahlangana la nginika ukuthi sesingaphi, i-challenge esilayo inansi, ubekade esekela kakhulu. Njengeministry siyambonga kakhulu umongameli uPresident Hage Mugabe.
Kukhona yini okunye kube yingxaki kumbe okunye nje ongazange kuhambe kuhle iZimbabwe engafunda kukho?
Engikunanzelele kube yingxaki ukuthi siphose saphuza ukuqeda ukwakha ama-facilities ethu, especially i-white cities. Siphose saphuza okwenza ukuthi abantwana bangasaqalisi ngelanga okumele baqalise ngalo. Kuqapheleke ukubana khona amazwe aza hosta la ma-games baqalise ukulungisela kulesi khathi, ngoba kule misebenzi eminingi okumele yenziwe ukuthi sithi get to ama-standards abefuna ngabeni imidlalo le ebekhona lapha eZimbabwe.